Endabeni zethu lamhlanje lilo Kips Dube. Amadamu lapho okukhiwa khona amanzi ezakhamizi zakoBulawayo aselamanzi athe xaxa osokwenze ukuthi ikhansili ime kancane ukuphungulela uZulu amanzi. Umnumzana Julius Malema usethwalise nzima libandla lezano PF alitshele ukuthi ligcwele amagwala ayehluleka ukutshela umongameli Robert Mugabe ukuthi kasuke esikhundleni ngenxa yokuluphala. Ilizwe leZimbabwe liqhubekela phambili ngokuba labantu abaningi okumangalisayo abafumbathisana ngendlela ezijiyeneyo. Ukuvimbela abantu beZimbabwe ukuthi bathenge impahla ejiyeneyo kwele South Africa sokuphidliza amabhizimusi emadolobheni anjengeMusina. Ukungavezeli imisakazo lamaphephandaba uZulu kwethusa abantu ngesikhathi sokulungiselelwa ukhetho lweZimbabwe oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Izakhamizi zeTabatha eMaswingo zidinga usizo lokwembelwa imigodi yamanzi. Kulife Talk uhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, namhla sixoxa ngokubhekane labafelokazi abathathelwa impahla nxa bengafelwa ngamadoda. Abanye babo basala bengelalutho okwenza ukuthi bahlupheke baze bafe. Khulumani sizwe Zulukandaba. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318. Nzaphinda njalo 001-202-465-0318 kumbe ebulenjini bokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngopas 7 ntambama kumagagazi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.